Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Le vuka njani mthwazo omuhle salamukela ku Studio 7 namhla ngolwesibili mhla zilitshumi lantathu kuNcwabakazi 2019 igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi bathi bayayisaba ibutho leZimbabwe elasusa umgabe esikhundleni.
Akula tutho lapho olutshengisela ukuthi ibutho alibekela kuphinda lokuyane lakwenzayo, ngoba kutho ukuthi khona lo okhona nxa engasayenzanga intando yabo kutho ukuthi sebengayenza abakufunayo.
Kodwa amalunga ebandla lezanu-P F athi abakubutho kakumelanga besathwe abantu beZimbabwe.
Amabutho angangeni kwezombusazwe zizilo phela leli azekele ukungena njani, ngoba isibutho kasikokubulala kumbe kulwisa.
Bathule nzima abantu abathenga bethengisa impahla emigwaqweni kweleZimbabwe.
Isituation yakhona isiwesi khathesi, ngoba ngikhuluma nje kukhathesi ikhokhethi le esiyisebenzisa kakhulu nxa sithenga ekubhadalaleni esingathi thina amatransaction esiwayenza ngamafoni ikhwezile amatarifu.
Lingakhuthwa ngezomculo lokunye okuthiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu weZimbabwe bayalesaba okumangalisayo ibutho kulandela ukubulawa kwabantu nyakenye, njalo ngokwenzakala ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi kusukela ngo-1983 kwaze kwafika u-1987. Abaningi bathi lokhu bethuswe ngokwehlela owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Wahluthunelwa intambo zombuso libutho lincedisana ledale lephalamende ibandla leZANU-P F loZulu. Bethule lokhu ngesikhathi kunanzwa usuku lwamabutho ole-Defence Forces Day. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi baza kuthi gwaqa e-National Sports Stadium namhla, lapho ibutho elizabe liveza khona ubuciko balo. Kukhangelelwe ukuthi kuzakwenziwa okuningi okufanayo kwezinye indawo zelizwe eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa owangena esikhundleni encedisana lebutho ukhangelelwe ukuthi uzakwethula umbiko oqakathekileyo ngokuhambelana lebutho. Ngambe ibutho kumele lingenele na kumbe hatshi kwezembusazwe? Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele loMnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Lapha uyazikhulumela njengomuntu odabuka eZimbabwe.
Ibutho ukungena kwezombusazwe kakukho kubi kangako, nxa kuyikuthi lenxa kuyikuthi ungena hatshi njengebutho, kodwa nginjenje ngingusibanda, ngingena njengosibanda kwezombangazwe. Hatshi ukuthi nxa ngibuye ngibelethe ngabhabhula ngathwala inyembe zami zesisotsheni, njalo ngase ngifuna ukuthi-ke nxa sengisemphakathela kwezombangazwe bese ngiphathwa ngendlela etshiyeneyo labanye abaphakathina kwezombangazwe, ngenxa yokuthi mina ngengabamba umbhobho kumbe njalo lokhu ngikhokhelela abasesibuthweni, mina sengithe sengisukile. Uyabona, singakuphatha ngaleyo ndlela then kuyaba le problem. But osesibuthweni nxa kuyukuthi eyafana nomunye umuntu nje lese umanjinela, kade ngumanjinela lapha kade esebenza khona, wasesithi ayi sengiretire, akangisesenguyinji kumanjinela lapha nxa sengihamba, kade sengihamba nje njengosibanda, sengifuna ukungena kwezombusazo. Bona ngani kuyabe kulungile, kuyakungela problem. But iproblem ukuthi babuya belokhu bekhanya ngani ukuretire kwabo kasokuretire, balokhu bephakathi kwesibuthweni balokhu besaluthwa nxa sibabona. Khona lokho yikho kungani kuyasethusa thina lapha eZimbabwe, ukuthi apho manje nxa amabutho eseyakwenza ngaleyo ndlela kutho ukuthi phela umbangazwe kawusese ngowalaba abangama-civilians njengami, sungowabo naba abake babamba umbhobho, abalokhu bebambe umbhobho besebenzisa abanye abalokhu bephakathi esibuthweni. Yikho kusuka khona kube le problem.
Ye, nxa sisikhangele sibili abantu uyakwazi ukwehlela owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Poke khona kuyana wena ukubona ngelihlo bani, Sibanda?
Hayi, lokuyana kusobala ukuthi khona kusukisela ngo-1980 ezize zithole uzibuse kusobala ukuthi uMugabe laphana wayengabusi eyedwa. Laphana wayebusa ngenxa yokuthi ulesivumelwano ayabe elaso labesibuthweni. Okutsho ukuthi-ke ngamafitshane-ke kutsho ukuthi eZimbabwe kasilayo idemokhrasi liyana eyama-civilian,
idemocracy yonke esilayo eZimbabwe ngokuthi nxa ufuna ukubusa qala uvumelane labantu abasesifutweni wokuthi ukuthi umbuso wakho uyabe ungavele ebantwini uyabe uvela kuZimbabwe National Army kumbe kuZimbabwe Defense Forces yikho okubona engikubona kutshengisa nokuphuma kwamgaki lapha
ye phela nxa sesigangela abantu babethuka ukuthi ibutho lingakuphinda yini konkenela kwenzayo
akula lutho lapho olutshengisela ukuthi ibutho alingeke lakuphinda lokuyane lakwenzayo ngoba kutho ukuthi khona lo okhona nxa engasayenzanga intando yabo kutho ukuthi sebengayenza abakufunayo bethi hhayi lawe njengalowana ngoba layena lwana ukuze bemkhiphe kutho ukuthi kukhona ayesekwenzile owawungahambelani labo yikho kwayenza ukuthi ecine esekhithwa kwabantu
nxa sesikhangela kodwa umthetho uthini ngebutho khona ukungenela kambe kuyabe kuqondile yini nxa sikhangela umthetho
umthetho uchacile ukuthi khona amandla okubusa avela ebantwini yezizalwane zaseZimbabwe abanika lawo mandla ngokuvota hathi ngenye indlela so-ke khatheso sokuthenzakala laphana basokusobala ukuthi khona noma sisiyavota laphana kuyaye kuyekufaka nje iphepha leliyana kodwa lingasoze libalwe okuyabalwa kuyikho khonokho kuyavela kubobani okuyavela emabuthweni yiproblem esesilayo ngedemokrasi yalapha eseZimbabwe
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga ledale lePhalamende sixoxelaye eseHarare siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Dingumuzi Phuthi olilunga ledale lePhalamende njalo okubandla leZANU-P F
amabutho angangeni kwezombusazwe lizilo phela leli azekele ukungena njani ngoba isibutho kasikokubulala kumbe kulwisa isibutho primarily into yakuqala ngesibutho ikufundiswa i-discipline so umuntu okuthiwa libutho nxa esephakathi kwenu engasasebenzi esibuthweni kumele liselebrate likhululeke i-America iminje ililizwe elibukwa ngamazwe wonke ngenxa yokuthi abantu ababambe inhlangothi ezehlukeneyo ezilohlonzi bavela esibuthweni
ye kodwa abantu abanye bathi eZimbabwe phela akumelanga ibutho lingene ngoba bacabanga lokho kwenzakala kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe bathi khona kuyana kwakuyikhuphe la ayikhona ukuthi wasuswa uphonga ukuthi wahamba nje
abantu abakhuluma lokho Gibbs kasiwo bantu abakhuluma beqinisile iqiniso likhona phakathi kwenzikini enhliziyo zabo bakwazi ukuthi kokudingakalayo ukuze amazwe aqiniswe abakwenzayo yikudonga besenzela ukuthi iZimbabwe ihlale intengantenga ngoba kulabantu abadla ngokuhlupheka kwelizwe leli kulabanye abantu abathi ilizwe leli kungalihlupheka bona bayabesutha ngakho kulabanye abantu abakhulekele ukuthi iZimbabwe ibilokhu inje ngenxa yokuthi kabafuni ukuthi izizwe zilunge amabutho yiwo abantu abangaqondisa into le ngoba idisipline efundiswa esibuthweni yidisipline ekufundisa ukuthi yakho umuzi wakho ikufundisa ukuthi sisebenza ngamandla ikufundisa ukuthi sithembeka ikufundisa ukuthi vikela umntwana vikela umama vikela ubaba vikela abantu vikela isizwe pho-ke nxa sesinjalo-ke kulabanye abantu ababe becabanga ukuthi sebethathelwe umsebenzi mina ngombono wami ngithi ba-right benjalo nxa bephume esibuthweni nxa sebefundile njengoba amabutho alapho efunda kangaka nje bangene kunhlangothi zona lezi baphathe ngoba siyakwazi ukuthi kulama-engineers kulabodokotela kulabobanibani esibuthweni mina sengike ngahamba kwenye ikolishi ngafundiswa ngabebutho bengifundisa i-subject engelani lesibutho ngimangele ukuthi kanti amabutho ayithathela ngaphi phezulu kangaka i-academia so abantu bezimbabwe kabafunde ukumanyana babe lo mbono munye wokufuna ukuthuthukisa isizwe bengadingi izinto ezincane zokufuna ukuba abantu abalobuhwaba uPaul Kagame uke wathi ecebisa nje wathi akudingakale ukuthi umongameli upresident Edi Mnangagwa aqale athi convince kumbe athi ukuguqula umbono wabantu bezimbabwe first ye ubeqinisile ngoba umsebenzi okumele sibe phezu kwawo ngokuthi siguqule ukucabanga kwabantu bakithi lokwana kokuthi sebelokhu becabanga ukuthi ama-elections akusasa it's not about elections we are past elections kunombuso okhona omileyo kawakhe isizwe ngendlela okule-template ehambelana le-manifesto abantu kabayekele ukukhonkota gidi
ye kodwa kulabanye phela abakhulumayo besithi phela nxa bekhangele ibutho liyakhahlameza abantu ikakhulu nxa belokhu besathwala imbhobho lokhu nxa ukuthi sebesukile esifuthweni ye bathi bangangena kwezombusazwe kodwa nxa besagqoke i-uniform yena leyana yesifuthweni akumelanga bakwenze khonokho ngamafitshane-ke ungathinga khonokho
hayi ibutho leZimbabwe yalingeneli kwezombusazwe. Mina ngiyakwazi lokho. Kodwa ke nga ukhuluma ngamazwi ukuthi abanye abasuka kumbutho bephatheke emsebenzini ethile kahulumende kumbe kwezombusazwe. Lokhu yavunyelwa anke babe sebe-part of us njenge-society.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi, lilunga lethu lePhalamende, sixoxela esePlumtree. Kulabantu abafika phose ithumi ababhubhe engozini yomgwaqo izolo eBaybridge. Imota ibithwele abantu abalithumi lasithupha, kubikwa ukuthi babhubhele emgwaqweni weLitumba Thithubasi. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi kukhanya ngani umtshayeli wemota le ubegijima kakhulu wehluleka ukuyibamba kuhle ejikweni yahle yangena iganga. Abanye kade besemoteni le kubikwa ukuthi balimele okumangalisayo. Nanku okwethulwe ngamaphephandaba lemisakazo ngokwenzakalayo kweleZimbabwe. Obambe isikhundla senhlelo zokulimukisa uZulu ngendaba kuzanupiwandla leZANU-PF, uMnumzana Victor Matematanda uthi abalandeli bebandla leMDC kabasoze bavunyelwe ukuthi batshengisele emigwaqweni ngolwesihlanu. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba ambalwa. Iphephandaba leDaily News libika ukuthi uMnumzana Nelson Jamisa, umkhokheli webandla leMDC, sicele uMnumzana Ian Khama loMnumzana Hage Genko wakwele Namibia ukuthi bangenele kweleZimbabwe ukuze kulungiswe okuhlupha uZulu. Abantu sebedinga imali yakwamanye amazwe nzima kweleZimbabwe kulandela ukuvinjwa kwemali le nguhulumende. Lokhu kwethulwe umsakazo we-Al Jazeera. Okwamanje-ke soke isikhathi senu ukuthi likhulume lokho elifisa ukukhuluma ngolisizo ukuthi abantu batheni lamhlanje.
Ukhulumayo ngu-Adolf Shaba. Mina ngokwami ngithi njengoba kuyiwa le befuna ukutshengisela nje emgwaqweni, ukuvuma kwekhoti ukuthi betshengisele kuvele khona kuyasolisa. Akukhona ababakuthembileyo usho ukuthi bayazi ukuthi angeke kuze kusebenze.
Linjani balaleli, ngingafuni ukuzitsho igama lami kamanje ngibuya esigabeni sensezi, kodwa kwamanje ngisebenzela eSouth Africa ngomunye wathatha amaphemithi lawo yeSADC a-expire ngo-2021. Expire njalo lama-passport a-expire. Akade ngifuna ukukutsho lapha ukuthi why i-government lwama-passport ethabe expire evele lama-pages. Bezame elinye iqhinga lokuthi be-extende singawalahli ama-passport lwa njengoba amaphepha kungatholakali iphepha. Wona la esilawo ama-passport a-extende kufakelwe eminye iminyaka phezu kwama-passport esilayo, bezame elinye iqhinga abangalenzi kulokuthi sihlupheke futhi kube kulokho kuthiwa kulindwe iphepha iphepha, ngoba abanye athola ukuthiwa khona kudindwe kayi-1 bekathiwa abanye abahambahambe ekhaya. Lokho kulamapheji amaningi, lokho kuthathwa kulahle kuthiwa uye-renewa. Basibhadalise nje imali yona leyo abafuna usibhadalisa yona, yonke imali efunekayo, kodwa ba-edeli lokho izeni iminyaka futhi khonapho kona la amadala. Ngiyabonga.
Hello emsakazweni weStudio 7. Siyabonga indaba elisethela zona every time. Arinde khona vele salayo lana ukuthi nje iZANU-PF sikhathele ngayo. Right now sifuna ukuthi sikhululeke, sitshengisele, sibonise umhlaba wonke ukuthi asiphili kahle lapha elizweni. But now ngathi bayasivimba nje, abafuni senze nje into esizifisayo lathi njengabantu elizweni lakithi esikhululeke kilo. So kuthi ukuthi phela ukukhululeka kwakhona akukho. Ekusalayo nje besicela ukuthi ma bengabe belalele ma sikhuluma kanje ukuthi abantu beZANU-PF beyekele kusinindezela. Sifisa lathi ukuthi sibe njengabo. Sihamba izimoto ezidurayo abadlanga into emnandi, basebenzisa i-US dollar. Thina basivimba ukuthi sibisebenzelele i-US dollar. So angeke sithi nguhulumende okhululekileyo ebantwini. Yasihlukumeza lo hulumende, sikhathele ngayo. Please sicela bangathi bayashedile eceleni nje lathi sikhona ukuphila kahle. Ngiyabonga undlela okhulumayo esiphezini.
Igama lami mina nguSibusiso. Abantu bakithi eZimbabwe sesihlupheke kakhulu, into bengingayicela nje mhlawumbe kubo bonke abantu akubizwe istrike esingezukuphela. Leso strike singabizwa ukuthiwa ngesebandla elithile. Akube istrike nje sikazwelonke isobe sikorganizwe yibobo zonke inhlangano ngokuhlupheka kwethu. Leso strike kungathiwa istrike esiyophela. Akube istrike forever until size sikhiphele ngano PF esihlalweni. Ngoba abantu siyahlupheka indlela eyisimangaliso. Emazweni siyaninwa, ekhaya kudla abantu abayimbijana, yibo abadla umnotho wezwe lonke. Ungakuthi singathi mhlawumbe 90% zabantu ziyahlupheka, only 10% yiba abaphila kahle. Ekubeni ngabe izwe mhlawumbe kuthiwa kuhlupheka abantu abambalwa, iningi labantu liyathola ukuphila. Akunamithi ezibhedlela, akunamanzi ahlazekile, kuhamba ugesi kwenziwani. Ngizwe indaba le ethiwa umuntu uma enesola kuzafanele ayithelele. Into ebuhlungu kakhulu ngoba isola yinto esebenzisa amandla elanga. Njalo usuke uzithengele wena ngemali yakho, kanti uhulumeni yena ungena kuphi entweni ezinjengale? Abantu bakithi ake kuhlangane, sekele ukukhombana ngeminwe, sekele ukubukana ngokomhlanga ngokwenzani. Akube nestrike esizoholela ukuthi uhulumeni weZANU-PF aze aphume, kungabi yinto yosuku olulodwa. Akuthiwe nje until further notice.
Siyalibonga kakhulu ke ngalikuthumezani nsuku zonke khonapha-ke kustudio 7. Nxa lifuna ukuthi lithumeze okuningi emsakazweni, lithumeze kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Sile sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokulo mnyaka kwaqhamuka umkhuhlane we-Ebola kule Democratic Republic of Congo, lapho usuku labantu ababhubha abafika phose inkulungwane ezimbili. Kwele Melika umnumzana William Barr igoda elikhulu lakwele Melika lithi kuyamangalisa ukuthi usomabhizinisi omkhulu umoyi uJeffrey Epstein uzibophele ejele lapho kade gcinwe khona ngabantu abanengi. Kulabantu abedlula amajumi amane kule China asebebulewe lizulu lesikhukhula i-typhoon. Abathenga betshengisa impahla emigoqweni kwele Zimbabwe bathi bathole nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo semali nsuku zonke. Namhla sixoxa lonkosazana Pretty Mpofu ngokudinga imali yokuthenga impahla kwamanye amazwe.
Isituation yakhona isiwesi khathesi ngoba ngikhuluma nje kukhathesi ikhokheshi le esiyisebenzisa kakhulu nxa sithenga ekubhadalaleni esingathi thina amathazi esinesiwayenza ngamafoni. Ikhwezile ama-tarifs. Okungangokuthi khathesi nxa usule 1 RTGS uhamba kumkambo omnyama usiyadinga i-US dollar, kumele ukuthi ubasendele imali engange-$100 ukuthi uthole i-10 US dollar. So ngingathi i-situation yakhona inzima kakhulu. So kuhlangana noduko olukhona kulezi nsuku esihlangana lalo lwamagesi, kuthengiseka nzima ngawo lawo mafoni amakhona ngoba isikhathi esiningi amafoni asehlalithile ngoba amagesi sihlezi singelawo 20 hours singelamagesi.
Pho ligcina lisenza njani khonapho nxa kunjalo Mampofu?
So kumele sihlale sikhweza, singakhweza ama-prices. Abantu okumele bathenge labo ngabalamali bayabaleka babaduze. Kunzima ngoba kumele ama-prices kumele ukhweze every hour, lawo kumele ukuhambelana ne-situation esikhona. Ngoba esingathi thina imali zangaphandle kwamazwe zikhwela lazo every hour. Nxa zikhwela nawe ngapha ekuthengiseni kumele ukhweze every hour. So kusebenzeka nzima ngoba vele sesirun amabhizinisi angana-profit. So kuyikuphomba ukwenza ukuthi akulangeni indlela esingaphinda ngayo ngaphandle kokuthi sibe sigeyinayo nala ama-1 cent esiwathola.
Singathi nxa ungatshela sibili zulu ukuthi wena uthengani, uthengiseni, njalo yabo uthenge ngemalini, khonoko nje ukuthi abantu bakuzwe ukuthi kuhamba njani.
Khathesi kwakuyisikhathi somqando. Ngingabala ngibala into ezincane ezinjengengwane yewulu. ingwane ehulu ngangisiyayithenga e-South Africa lapha eduzane iyabe iyi-R30 eyi-1. Ngingayithenga mina nge-R30 sokumele ngibuye ngapha sengicalculatile ama-transport cost, ngacalculate ukuthi yona ivele i-R30 ngemali yakithi ngapha eZimbabwe i-equivalent to $15. So kungangokuthi nje ingwane nje ingwane yehulu kumele mina ngemali yangapha kithi ngifike ngithenze $25. Kube nzima ke ngoba nxa sengithenze ngale $25 sengithi ngiyabuyela futhi ukuthi ngiyethenga leyani i-R30 ye-order futhi ayiseneli, sokumele futhi ngi-top up ngeyinye i-profit yokunye yalo sengithengisile.
Pho kusebenzeka njani khonokho?
Ayi kunzima baba Dube, sesiphomba ukwenza ukuthi akula ngenye indlela, yindlela vele esiphila ngayo, yindlela okumele abantwana siwaphilise ngayo. Sesiphomba ukwenza ukuthi nxa vele akula ngenye indlela esingayenza, kulo okunye esingakwenza, kodwa into ekhona ukuthi sesirana ama-business angela profit. Ku-R30 nale engihamba ngehoda ngayo i-South Africa, mina ngicina ngithola R5 profit. Sengikhiphe ama-cost okuyathenga imali emkambo omnyama, ngakhipha ama-cost e-transport, ngicina ngithola i-R5 kuphela i-profit. So ngaleyo R5 yikho lapho esesicina khona ukuthi sokumele uphilele khona lapho.
Pho abantwana babe sebesedlani khonapho?
Akusadliwa, sokudliwa nzima baba Dube.
Pho abantwana ugcina libathengela ngani?
So kuyikhona okuyani ukuthi nxa sihambile vele lathi sesafunda ukuthi sibe ngamasotsi, ngoba nxa uhambile e-South Africa baba Dube sokumele ukuthi e-border laphana basivumele ukuthi sidlele cooking oil, ayivunyelwa vele nge-special implement 164 yabo le abayifakayo. Sokumele ukuthi ngidlule ngifihlile izinto ngithenge ngale lapho kungani kuyathengeka khona, ngibuye ngugondile ngapho ukuthi abantwana bayenelise ukuthi, ngoba ngathi ngizabuya ngapha ngithengise bese ngisithi imali engiyithengisileyo ngiphinde ngithenge ukudla kwabantwana, imali yakhona kayiyenele, angisabuyeli futhi ukuyahoda. So ekuhodeni khonaphana nxa sesiyahoda sikhe sihlanganise lokuthi usuthengele ukudla kwabantwana khona ngale South Africa, ubuye ngapho ukufihlile, uhamba nzima ukugodlile ukuthi la uphathele abantwana.
Lo mlayezelo bani ongatshela uhulumende ngempilo entsha?
Hayi uhulumende kade sikhuluma, uhulumende ungani ugqike izigodi endlebeni. Angazi ukuthi singamtshela sithini, angazi ukuthi singathini, kodwa bengicabanga ukuthi nxa uhulumende la engacabanga ukuthi kulabantu ngaphandle lapho abahluphekayo. Sinabantu, sinama-widows, sinama-single mothers abaphila nzima bekhangelele ukuthi nekuthengiseni khona lapho yikho lapho abaphila khona. Mina bengicabanga ukuthi nxa bengasikhiphela ama-taxi la abasifakela wona nemabhoda lapha, kube le-exemption tax yokuthi lo yi-single mother lo yi-widow, maybe kungaba ngcono singakwanisa ukuthi siphile sithole ama-profit.
Unkosazana Pretty Mpofu uthenga ethengisa impahla ekobulawayo. Sikhuphe laye esedolobheni lelo-ke kobulawayo. Ngiyosikhangele-ke ezibhekane labo lemelika. Akwaziwa ukuthi kuzalungiswa udaba lwemibhobho emelika esetshenziswa ngabanye abantu abalenkitabe-HIV ukubulala eminye imihlobo labantu bokuza. Kulaba mhlophe ababili abasanda kubulala abantu abadlula amathumi amathathu endaweni ezibizwa ngokuthi El Paso e-Texas e-Dayton esabelweni se-Ohio. Abakubandla lama-Republicans kanye lama-Democrats abakudala le-Congress bakhuluma okwamanje ngokuthi kumele kwenziweni ukuze kunqabelwe ukubulawa kwabantu mahlayana osokuvamile kule melike. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Danny Moyo ocubungula ezombangazwe.
Ama-democracy vele kudala bebiza ukuthi kumele kube le-gun control, ngoba abantu abaningi abadutshulwayo sibona ngathi into esiyenzakala nje ngesikhathi esiningi. U-Trump iqiniswe ukuthi every time kungaba le lokudutshulwa kufana lokho okwenzakale El Paso, e-Texas, lase-Dayton, e-Ohio, uyaphakama ngathi ngumuntu o-serious ngokuthi kumele kube le mthetho ecungulwayo yokucontrola abantu ababa le mbhobho. But then i-NRA eyiyona esponsor ama-Republican kakhulu ingaqala ukukhonondos nokubona uDonald Trump esewithdrawa even ama-statement abe wakhulumile ekuqaleni. So yeah, that's why ama-Democrat esithi hado nje uyasoma akekho serious, ngoba they are basing it on effect yokuthi izinto aseke wazikhuluma before, but then again ajike futhi phambili ma-NRA sicomplainile ngakho.
Kodwa baza kulungisa yini konke lokho?
Angiboni mina kulunga ngesikhathi sika-Donald Trump. I think ama-democrats nje wabo kumele ba-focus ukuthi bawine ama-election awe-next year, ba-controle both i-presidency, i-House of Representatives, le-Senate. Yikho lapho esingabona khona izinto zitshintsha, ngoba njenje ukhuluma nje kuphela.
Umnumzana Danny Moyo yingcweti kwezombangazwe sixoxela ekhonapha kwele Melika.
senginama album amabili. I-album yami yokuqala ngiyikhiphe last year 2018. Ilesihloko esithi ngathunywa ngubaba. Bese kusiza iDVD engiyishute last year futhi njalo. Okwamanje ngikhiphe i-album yami entsha engiyikhuphe kuyo lenyanga edlulileyo. Ilesihloko esithi Jinja ukwenza. Kwi-album yami yokuqala kule ngoma ethi Yeza Wangu. Ngayicula ngayihlanganisa injini ezintathu. Ngayicula ngesiTsonga, ngabe ngayicula ngesiShona, ngabe ngayicula la ngesiNdebele. Ingoma le ethi Yeza Wangu, ngangibonga uNkulunkulu ngobukhulu bakhe empilweni yami. Ziningi izinto uNkulunkulu asengenzile zona empilweni yami. Ngakubona kukuhle ukuthi ngibhale ingoma ngimdumise uNkulunkulu. Kunye nale enye ethi baba ngizokubonga ngani. Ngangibonga uNkulunkulu ngobukhulu bakhe. Le ingoma eka makoti ngangikhuthaza abanye bami abasasebasha ukuthi mabethe bathola imizi mabahloniphe bakwazi ukuthi umuntu ongumama uyazehlisa emuntwini ongubaba. Ngami yokuqala ngiyalibona ushintsho kakhulu abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo wami, especially iDVD abantu bayithengile abanengi bethanda kakhulu le ngoma ethi ungabomthemba umuntu. Ubone abantu abaningi kakhulu abanye bayifakile kuma status. Inkinga ukuthi abantu basuke bangipirate ngisaqala, yiyo inkinga engisuke ngasengihlangana nayo. Kodwa engakusho ukuthi abantu bawuthandile kakhulu umculo wami. Bengithanda ukubonga abalandeli bezimbi zenkosi kakhulu. Ngibonge kakhulu labathandi bezomculo wegospel. Sengathi lingahlala njalo lisupporta uNkulunkulu abe nani niyabona.
Siyamuzwa kakhulu ke unkosazana lapha ke uMakhumalo. Cha umnandi kakhulu. Ngibona njalo umculo wakhe. Kuzobuya ke lapha kuFacebook silobe ke Chidoro. Uthi yebo baba Dube kunjani? Abakhona khona lapho veke. Thembelani sikwamula Ndebele uthi Mr. Dube nivuka njani? Ngifisa ukubika ngisechefunye lapha ke Tholojo. Kuzima baba Dube ngoba asilamanzi ngitshola kancane. Khonapha ke sengisiya kumanzi amnyama sesifuleni siyadinga amanzi. Ngile ngihamba ngenqola. Ye, kuzobuya ke uCharles Maphosa uthi ya i-audio isetshuzwakala kuhle kancane ke Dube. Sesingani siyakuzwa ke. Khonapha ke Facebook yebongazani ke ivolume phansi, sicela ukuthi lipompe khonapho ke amahats pompe futhi lalokho ongazani ke isipotoni futhi sponti likhona njalo liyasizwa kuhle. Kuzobuya ke ubheki ngubheka bheka nathi Collins uthi hayi khonazani sokuright okukhona. Ye, kuzobuya ke umlevu Ndlovu uthi Dube uvuka njani Ntombo Sithembayo, ikanti ungaphi ubaba ke uMalaki Nkomo uyabuza lapha umyamphendula uthi uMalaki ukhona. Ye, sike sibone ukuthi singenza njani lapha ukuthi sifike ke emapetoleni ezindaba singelihlukani ukuthi sikhangele ebezigokela namhlanje. Kulabantu abaningi abathi bayalesaba ibutho leZimbabwe elasusa umgabe esikhundleni, kodwa amalunga ezanu-PF athi akumelanga ibutho lesajwe. Bathwele nzima abantu kweleZimbabwe abathenga bethengisa impahla emgwaqweni. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje. Oliver Lestayo, umthombo Sithembayo Gibbs Dube, ngitshone kahle.